Ibenalo ithuba lokumbona sicala nathi emhlanganeni. Isikhathi esifika ihora ngaxoxa naye, isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi. Engakutshela amaZimbabweni ukuthi ubaba sikhala ulokhe nesethemba ukuthi uzophuma ekulongweni, ulokhe nesethemba ukuthi ngelinye ilanga uzayisusa ibheyi. Ubaba sikhala ulokhe nesifiso sokuthi kube neZimbabwe elitsha ukuthi kube nohulumende omutsha okhokhela ngo-advocate nesentshayisa. So ukhuthaza amaZimbabweni ukuthi bengalahlithemba ngoba kuzokuba nohulumende omutsha oyabe banakanela. Ulokhe efisa ukuthi inkosi imphathise abone iZimbabwe ekhokhela ngomnumzana advocate nesentshayisa.
Inxa sesikhangela ngesiNgisi lokho okuthiwa yi-mental health, siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside, ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Kusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesinye esihle, akukhanyi ukuthi umuntu osejele. Ekezile muhle ebutshelezi ababonile imfanekiso bayehlukile ukuthini wow umuntu othiyena uyazwisisa udaba olumenza wangena ejele udaba lokuthini kakube neZimbabwe ekhokhela ngamakhokheli amakhulu ngoba iZimbabwe esinayo kunamhla ikhokhela izigebenga iZimbabwe esinayo ikhokhela ngamasila amaZimbabwe asabalele amerika asabalele egoli asabalele e-UK England ebalekela uhulumende lowu ogcwele udlame ogcwele ubusela ogcwele ubugovu yikho kuqinisa ubaba uSikhala nsuku zonke ukuthi ikusasa elihle liyeza iZimbabwe selizayeza.
Siyake sibone ikakhulu abezanu p f besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo baba uChamisa okwenza ubaba uChamisa angayibona uSikhala entolongweni. Ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo ubaba uChamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho. Nxa likuphethe uthene uSikhala.
Umhlonitsha uSikhala uthi ubudlelwana bakhe nomkhokheli wesiChamisa busesimeni esihle kakhulu. Yena njengobaba uSikhala uyabuhlonipha ubukhokheli bukababa uChamisa. Ubaba uChamisa umkhokheli wakhe. Ngakho-ke akula kuphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa. Basebenza ndawonye and uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthi ulokhu esesilongweni mhla yaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 makathi siba lokhetho kube lempumela ezenza ukuthi ubaba u-advocate Chamisa abe ngu-president umongameli omutsha weZimbabwe naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister